Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 11 Mbimbitho 2019 uPraxedes Jeremiah ithanda uthatha leli thuba lokubonga uRachel Tho ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukhangelele ukwethekelela kwele Zimbabwe. Lamhlanje uzokwenza inkulumo lomunye wakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi laba kumsebenzi wokwethulwa kwezindaba lokujabulisa uZulu emisakazweni yezabelo eyama community radio stations bakhala ngesidensi sikahulumende sokubanika amalayisensi. Kulabadabuka ezabelweni semandebeleni lenkabazwe abakhuthaza uhulumende ukuthi aqhatshe ababalisi abakhuluma indimi zabantwana abaqalisa izifundo zeprimary. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ngameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelele ukwethekelela kwele Zimbabwe lamhlanje lapho akhangelele ukuzakhulumisana loMongameli Emmerson Mnangagwa ngendaba ezishiyeneyo zobudlelwano bamazwe amabili. Ababili laba bazangena umhlangano we-Bi-National Commission okhangelele ukuphuma lezivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kwamazwe lawo amabili. Umhlangano lo ulandela usanda kwenziwa nguMnangagwa loMongameli wakwele Botswana. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Believe Gawule olilunga lebandla leZANU-PF futhi uMnangagwa loRamaphosa bakhangelelwe ukulobelana izivumelwano ezilakho ukuvuselela umnotho weZimbabwe.
Kuyinto mina engiyinanzelela ukuthi iyinto ezasincedisa ekuvuseleleni umnotho welizwe lethu. Njengoba vele thina sidlelana leSouth Africa okukhulu, okukuthi isilinganiso izinxa sithrade lapha leSouth Africa, ngabona i-trade yethu sibili inkulu sikhangelele iSouth Africa. I-South Africa yimakhelwane wathi sibili omkhulu kakhulu esimthembileyo. Ngokunjalo mbona ngani kuzasincedisa kakhulu ekuvuseleleni umnotho wethu ngokuthi amakhampani amanya ngale South Africa ababufuna ukuzoinvesta ngapha kuleli lizwe lakithi bazokwenza njalo. Njalo lokhu kukhulumisana ngezimali. Ngoba into esiyidinga kakhulu yimali, sidinga ukuncedisa kakhulu engqamhlawumbi South Africa futhi lakho ngasincedisa futhi ngezimali lakho konke ikakhulu kuma-sectors athiyeneyo. Kukhanyakala into le ingasincedisa sibili nxa kukuthi nje ukuthi South Africa layizimisele ukuthi isiphathise njengakhonokho nje besiza lapha bezosincedisa bezosiphathisa. Ngibona ngani kuyinto enhle kakhulu, mbona ngani kule nto sibile ekuncedisayo kakhulu ezaphuma ngathi ngakubamba kuhle koba kuyinto.
Yes, siyabona ke kwekwenzakala phakathi kweBotswana leZimbabwe kodwa ke kwakukhanya ngazani akukhambanga kumbe ngendlela eyiyo ngoba uhulumende weZimbabwe bekhangelele ukuthi uzanikwa lokho kuthiwa yiloan kodwa isikweletu sangikhona asanikwa kangako. Kambe akusoze kwenzakale khonokho okwenzakala ngesikhathi leZimbabwe ilo mhlangano ofanayo leBotswana.
Nanzela ukuthi singakhangela iBotswana ibisi lizwe elimnyane lo mnotho walo mnyane as compared to South Africa. South Africa ilizwe elingabhabhula elinye ilizwe lenelisa ukubhabhula elinye ilizwe lihambe sibili. IBotswana incinyane, iBotswana nayo ngiyekuyenelise kakhulu ukusibhabhula. Kodwa iSouth Africa ngasikhangela umnotho weSouth Africa, le economy yeSouth Africa. OBotswana labo baphile eSouth Africa benjani? Nathi nxa njengoba sikunje nje siphile eSouth Africa, OBotswana labo babhajelwe yiSouth Africa naleyana, kodwa kumnotho wabo umile sikuhle kuhle. Kodwa-ke hayi, iBotswana incinyane, iSouth Africa inkulu. Ngokunjalo sikhangela ukuthi ubhuti omkhulu oyiSouth Africa asincedise kulokhu esikudingayo ukuze sivuselele umnotho wethu lokudlelana naye.
Ye, siyabona ngodokotela eZimbabwe selidinga izikwelede indawo yonke yomhlaba, lithole lezikwelede ezivela eMozambique kuzobuya lokunye okuthiyeneyo. Kambi izikwelede zonke lezi babagawule ziyabhatalwa sokutheni?
Izikwelede lezi ziyabhatalwa sokuthe umnotho wahlala phansi, ilizwe lazinza kathesi khona okokutshiwo umthula ukuthi kathesi asibopheni amabhanti izisu, kodwa phambili ngale kuzalunga. Ngibona ngani phambili kulungeni khona ngale tips vele isikwelede zona tips siya ukuthi nxa imali yesikwelede uyitholile, even nanga urun ibusiness ufuna ukwenza ibusiness uinvesta lapha, ungathi sungule imali yesikwelede kodwa ungayilondoloza kuhle, izakwenzela okunye, wenelise ukuthi uyibuyisele imali liyana njalo ikusishiyele amathole. Ngokunjalo ngibona ngani yikho kuzasincedisa khonokho. Kodwa kodwa imali yeloni ungasuka uyiphambule uyisebenzise kubi. Kumbuka mpela lobola ngayo umfazi, ngibuthenga imota ubuthe nobhoda, uzathola ukuthi awuyindawo. Kodwa uyabe funa ukuthi imali le inanzelelwe kuhle, isebenze khonokho ekunjongini ukuthi incedise ukuthuthukisa umnotho. Umnotho wakhona ubususiba yiwozazala enye imali yokuyibuyisela.
Ye, siyabona kodwa isekelo sombuso welizwe siyakhuluma ukuthi nxa udinga izikwelede kumele phela udlule ephalamende. Iphalamende la ibe lengakutsho ukuthi thatha isikwelede lesikumbunga sithathe. Kodwa eZimbabwe kwenzakale konke lokhu, kwenziwa kuyini?
Ye, kodwa khona obo-Crips singakunanzelela la izolo lokhu sisenza indlela naleyo njengayile esiyenzayo kathesi. Akwahlukanga la kodwa sikwenza khona izolo. Even nakhona ukuthi thina antshabona inimumo wethu awusolwana ukuthi yolana umumo wokuthi sihamba siyezingela sidle khonokho esikudlayo. Umumo wethu awumanga kuhle, na into singamanga kuhle le iformula eyiyeqondile kwesathi uyayibeka eceleni kwezinye isikhathi wenze enye into eza kwenza ukuthi into lakhona zihambe. Ngoku ngezinye indlela akulanto ephambanisekileyo laphana, konke kuyenziwe ngendlela enjalo ukuthi isikweleti noma sihambe sayicelwa kumbe ephalamenti sibe khona ukuthi isikweleti ecinga kwelanga siyazimile sibhadale. Njalo nxa sibuyile saba lusizo, kuyamele sincedise kube le nto ekhanyayo ezalwa yiso isikweleti senesana. Ngokunjalo umumo wakhona kawuthintanga lo wayizolo, kuyafanana nje sokusihlupheka sihamba. Kodwa mbona kuzasilungele phambili.
Umnumzana Believe Gawule lilunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF. Lapho-ke limuzwe exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esecholocho ecingweni. Kodwa-ke umnumzana Prince Dube kosibanda utshele uDube ukuthi ababili laba bakhangelelwe ukukhulumisana ngezombusazwe, hatshi ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe.
Ukukhangelela kwethu ukuthi lapha bayahlangana khona amadoda lawo omabili, bazathola ithuba lokubana betshelane ukuthi umbuso wethu ngani ulokhu ukhanya ngani kaso umbuso ogcwalisisa intando kaZulu. Bambona ngani yikho kakhulu okuyaphuma ukwedlula okuningi esingakutsho. Mbona ngani lithuba lokubana uRamaphosa njengoba enguye upresident welizwe elikhulu phakathi kwe-South region. So bebathola ithuba lokubana bekhulumisana ukuthi hayi ndoda, ngabe uyenza so ukwenzela ukuthi umbuso wedemokhrasi ukhanye ukuthi uyaba khona phakathi nakwelizwe lakanye kube yi-open for business, hhayi-ke i-open for business ngenamabhizinisi avuliweyo.
Ye, singathi-ke abantu beZimbabwe bayatholani kukhonokhu abakwenza?
Kusiya ngokuya bekufanele ukuthi kube lezi nto ezibambekayo ezibuyayo zisuka kuma kusivumelwano sabo sona leso okuyayenza ukuthi umkhonomi mhlawumbe uvuke uphakame, sibone investment iqonga isiya phezulu. But lokho asikukhangelelanga kakhulu ukuthi kungenzakala, not because ukuthi khona iSouth Africa yabe ngafuna ukuthi incedise eZimbabwe, iyabe ifuna ukuthi incedise. Sikhangelela ukuthi mhlawumbe bazakhulumisana ngokuthi kungenziwani ukuze kustabilize imali yethu, ivalue yemali yethu. Sibona ngani bangakhulumisana ukuthi kungafakwa yini i-foreign currency ngaphakathina kwemkhonomi ukuze mhlawumbe singabi lobunzima lokwesihlangana lapho okokuswela i-foreign currency. So izinto ezibambekayo esizikhathelele ukuthi nxa kuyukuthi amadoda lawo mabili ekhulumisane kuhle, kufuze ukuthi kukhanye kutholakala ngemva kwenkulumo zabo.
Ye, siyabona leZimbabwe lijalo ukudinga izikwelede emazweni la. Kodwa ke izikwelede lezi baba Siphanda ziyadlula yini kuedalela eParliamente njalo ziyabhathelwa sokutheni?
Lokhu kungenile eParliamente kalutshwana lapho engingathola khona ukuthiwa khona uhulumende uzatshela iParliamente ukuthi khona uthole isikwelede esingaka esivela kwelinye ilizwe. Uzela nje ngasemaphepheni lasemanyusiphepheni lasemaridiyweni lama-TV ukuthi kusayinwe amadili angaka awezikweleti ezingaka. But ukuthi eParliamente lelo zikweleti zizofika ayikunzima. Angeke nje ngithole ithuba lokubona siyadiscasa isikweleti eselizwe njengedalela eParliamente.
Ye, singathi-ke izikweleti lezele zibona zani zizabhadalwa sibili ngelinye ilanga?
Izikweleti lezi ukubhadala ziyabhadalwa ngelinye ilanga ngoba isikweleti kasiboli. So-ke kuyabe sokungumthwalo wama-generations azayo ukuthi besindwe lokhu esikuthatha namhlanje thina kumele ukuthi sidevelophe ilizwe kodwa kwesinye isikhathi imali yakhona sisuke siyichaphaze. So-ke ngumthwalo omsizo ngumthwalo ozasinda abantu abethu abazukulu bethu kulokuthi sibatshele ilifa sibatshele isikweleti. So-ke yikho-ke kuyakwenzakala ngaleso sikweleti.
Lo-ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa-ke lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare ecingweni. Sikhangeleke ukuphuma emaphephandabeni. Iphephandaba e-electronic libika ukubana udubo olubhekane ledolobho lakoBulawayo lokusilela kwamanzi lulakho ukuba lubi ngamandla ngemva kombiko wamanisipala ukuthi usisalelwe yimithi yokuhlanza amanzi ayenela iviki eyodwa kuphela. Leli dolobho belivele seliqalisile ukwabela izakhamizi amanzi emzini yonke nje yaleli dolobho. Kuqala abantu bebethola amanzi ngemva kwensuku ezimbili kodwa kathesi izakhamizi zikhala ngokuthi siyaqeda loba insuku ezine zingatholanga amanzi. Ikhansile yakoBulawayo ithi lolu hlupho lubangelwa yikuswela kwayo imali yakwamanye amazwe yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi. Mail libika ukubana owake waba ngumphathintambo wezemfundo kuhulumende womanyano unumzana David Coulthard uthi izijeziso zenoto ezetheswa eleZimbabwe esezile minyaka phose amashumi amabili azisasebenzeli ukuphathisa uZulu Makhaza kodwa uhulumende weZANU-PF. UColtat utshele umsakazi wokamabonakude we-CNBC ukuthi lezi zijeziso zenoto zasebenza lapho zisethulwa ekusungulweni kweminyaka yabo-2000 ngokuthi zaphathisa ekubuyisweni egcekeni kwababesephula amalungelo oluntu. Kodwa kusukela ngomnyaka-2010 lezi zijeziso bese zihlukumeza uZulu Makhaza hatshi uhulumende weZANU-PF. Sizigqiba-ke lapha indaba izivela emaphephandabeni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu beleGuinea Bissau bebevota lamhlanje kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende lakulelo zwe. Abantu babikwa bevote kakuhle kungela ngxabangxoza njalo kulokuthula belethemba lokuthi impumela yalo izaphuma labameli abazakhokhelela ekuqedeni inkinga ezibhekane lalelo lizwe kwezombusazwe. Ingozi yokuwa kwendizamtshina yakwele Ethiopia e-Ethiopian Airlines ebisuke e-Addis ilubhekise kwele Kenya izolo ekuseni ibulele abantu bonke abakade bephakathi abalikhulu lamashumi amahlanu lasikhombisa 157. Umsakazo we-Ethiopia Broadcasting Corporation ubika ukubana lindizamtshina eweleduzane ledolobho leBishof ibithwele izizalwane zamazwe amashumi amathathu lantathu 33. Iningi labakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba lokujabulisa uZulu emsakazweni yezabelo eyama-community radio stations bakhala ngesidensi sikahulumende sokubanika amalayisensi okubapha imvumo yokusakaza kanye lamagagasi angikhona ngokusemthethweni. Abanye abamelele ukufezwa kwalesi sibopho esimonyethwe yikusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka 2013 ngabomsakazo o-41 FM osebenzela eLupane ngenyakatho yeMandebeleni. Ngibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Themba Kuye Moyo, umgcini sihlalo webhodi yalo msakazo, echasisa ngobunzima ababhekane labo.
41 FM umsakazo wesigaba engathi manje isiteji esikiso sisase-initiative esilungiselela ukuthi ngase yathola igcine lokusakaza ku-broadcasting isinikezwa yi-bus.
Kuyini inkinga elidibane lazo ukuze lingabhalisi lithole i-license?
Inkinga esidibana lazo ekuqaleni kuvele masikhangela imbali yokusakaza elizweni yokuvele yokusakaza i-national broadcaster i-ZBC. Abanye abadlali asebengenisiwe kathesi ngabama-commercial radios. I-Broadcasting Authority of Zimbabwe eyiyo evisa ukuthi abantu bezo-apply ilokhu ingaka yizi ama-license uku-applyela ama-license kwama-community radios. Ngathi kakhulu kakhulu yiyo ingxaki ekhona. Okunye esikunanzelelayo uhulumende kakacaci ngokuthi athi ama-community radios ama kanjani, ngoba lapho esihlangana layo sizama ukuyengeja ama-ministers awe-media information abe eyika ngokuthi i-definition ye-community uhulumende kakabi layo lula, okuyikho okungamenza aqalise ukubiza for ama-applications.
Kanti vele wona umsakazo owesabelweni i-community radio station iqakatheke okungakanani?
Okwakuqala, intuthuko for umsakazo wesabelo yiwo ongadlala iqhaza elikhulu kakhulu ekuthuthukiseni izabelo.
Ngayiphi indlela okungangeneliswayo i-ZBC?
Sikhangela i-ZBC i-national broadcast kulezinto ezenzakala phansi ezabelweni ezokuthi nxa sesikhuluma sikhangele ilizwe lonke jikelele kwabanye abantu ziyabe zingabathinti. Ngabeka isibonelo sokuthi umnetho wethu thina lapha eLupane ugxile kakhulu kwezemvelo, ithimba, izinyamazana. Nxa sifuna ukukhuluma sixoxe ngezinto leziyana uzathola ukuthi kwabanye abantu abangathinteki kikho kuyabe kunzima. Njalo i-national broadcaster i-ZBC ibugamama singayikhangela ikoBulawayo, iseHarare Capital City, izinto eziphansi lapha nxa singakhangela kathe siseLupane Centre kuboma 100 and something kilometers eDandanda phansi le eKanyandava. Kodwa-ke nxa kuyukuthi i-community radio yiyo esebenzayo sizabe silabathaphi bendaba zethu kuzo neziyana izigaba, ngoba sebesikhangele ukusebenza sisebenzisa ama-wards ethu angu-28 in each and every ward yethu sibe lama-volunteers. So kulula ukuthi iindaba zethu sizixoxe siziyabelane sisesigabeni singazange siyefika khatshana.
Nxa sikhuluma nge-devolution of power, lina likuzwisisa njani njengabemsakazi?
Thina njengabemsakazini i-devolution of power siyayikhwabitha kakhulu, njalo siyikhangela ukuthi nga kudala yayehla, ngoba nxa abantu belamandla phansi ezigabeni lapho ama-decisions or izinqumo balula ukuthi bazenzele bona ngoba amandla lana azabekiwe. Okukhulu kade sinxa sikhuluma nje kanje ngokuthi uhulumende uthi yena kunzima ukuthi abalule ukuthi isigaba kuyini nxa ekhangela i-community radio. Thina singapha sisodwa siphansi sikhangelane labaphathi bethu, nxa kuyukuthi amandla ayehlile sibili afika phansi kulula ukuthi izinto leziyana sizenze, njalo sithuthuke lula sisesigabeni ngoba siyabe sisebenzisa wonke okungokwethu, njalo kusetshenziswa yithi kusebenzela thina.
Umsakazo we-Studio 7 ngilikubona njani?
Umsakazi we-Studio 7 njengamanje kumbe lokhu esaqalisa ukuzwa ngawo kudlala iqhaza elikhulu kakhulu, ngoba abantu bayenelisa ukuthola kumbe ukufinyelela noma bekuyiphi indawo okwehlukeneyo lesikubonayo nge-ZBC. Ngoba kukhona mpaka nje eLupane kule ndawo lapha i-ZBC lapho engabambi khona, kodwa ungathi uyanzelela uzawathola ukuthi abantu izindaba eziningi sebezithola ngokuba khona kwe-Studio 7.
Singenzani njenge-Studio 7 ukuze silisebenzele ngcono?
I-Studio 7 nxa sikhangela ngendlela ephatheka ngayo kungaba lula ukuthi indaba zethu lati ziba khona ebani nxa singenelisa ukuxhumana labo sibe zithola ukuthi ziyafika kibo, ngoba abantu bangakuthakazelela kakhulu ukuzwa indaba eziqondane labo isikhathi esiningi. Kutshela ukufane lokho elifane lokho, ngoba ivele bayakwazi ukuthi bazayithola i-Studio 7.
Lo bebe kungumnumzana Themba kuye moyo womsakazo wesabelweni i-community radio station ebizwa ngokuthi i-41 FM esebenzela eLupane. Abantu abanengi bathukuthele ezabelweni zeMandebeleni lenkabazwe bekhala ngokuqhatshwa kwababalisi abanganelisi ukukhuluma indimi zabantwana abancane abasaqalisa izifundo zaphansi ezeprimary. Kulabanye asebecabange ukudinga usekelo kugwalo lwesikhalazo esepetition asebesilobile enkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ezebulenjini. I-petition le isilabasekele abangaba ngamakhulu phosi ayisishiyagalombili 765 abathi kabasekele ukwenziwa nguhulumende. Umnumzana Thembelani Moyo yisakhamizi sesiqintini seJotsholo esabelweni senyakatho yeMandebeleni. Yena-ke utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bafuna ukuhambisa le-petition kuziphathamandla zikahulumende ukuze kuqhashwe ababalisi abazi indimi zabantwana ezikolo zemfundo ye-primary.
Ngokubona kwami Mthembo, i-petition leyi siyakhalaza njengezakhamizi. Singenelwe luhlupho ekuphathwa ababalisi lapha eLupane. So uhulumende usuke wasesiqhatshela ababalisi abangenelisi ukukhuluma ulimi olukhulunywa ngabantwana ikakhulu ezingeni lemfundo ye-primary.
Manje lapha lidinga ukuthi abantu abazasayina babe ngabantu abaningi kanganani, njalo lokuthi lenzeni?
Lapha besikhangelela ukuthi abantu petition le isayina kube nabantu abaningi sibili abangedlula almost ku-600 kugoqela abameli bethu bephalamende nabo sobhuku kwenzela ukuthi into yethu ibe lesisindo. Ikade sikukhangelile.
Lingakwenza khonokhu selikuhambisa kubani?
I-petition le besikhangelela ukuthi singayenza njalo sibe sesiyihambisa kuministry wezemfundo. Sizwe ukuthi isikhalazo sijini siyayemukeleka yini. Ngoba olunye uhlangothi lwe-PTUZ sithe silalela izwe labo ngani bakusolile kakhulu ukuthi indaba emhlubulweni wesiNdebelele kulethiwe ababalisi besishoneni.
Yes, nxa sikhangela kathesi ku-petition le ehambe ebulenjini be-internet, sibona ukuthi sokulabantu abangange-755 abasayinileyo. So-ke ungathini-ke ngakhonokho?
Mina ngithi abasayini besiya phambili kwenzela ukuthi into yethu ibe lesisindo. Kutshengisa futhi kamhlophe ukuthi indaba le abantu bayikhalimela kakhulu. Ile support ukuthi kumele sikhangele lathi njengabantu besiNdebeleni ngapha ukuthi akufundisa abantwana abesiqinti sethu esiNdebeleni kwenzela ukuthi izinga lekupasa ezikolo zethu liye phambili.
Kuhluphani vele khonapha Baba Moyo nxa sikhuluma ngokuthi kuqhathwe abantu besiNdebeleni? Abakho kumbe bakhona, kuhamba njani?
Kukhanya abantu bakhona kodwa-ke ngendlela esiyinanzelelayo lango uncindezelo olukhona i-tribalism le khona, kukhanya sesingani sifuna ukutshintshwa umhlobo. IZimbabwe nje kukhanya kube lilizwe elikhuluma i-language eyi-1 ikakhulu sithi i-language nale sifuna ukuba international esishoni.
Kuhlupha kanganani khonoko ukuthi abantwana abancane bafundiswe ngabantu abangazi isiNdebele?
Kuyabavulela kakhulu duba abantwana, kuyababulela kaduke abantwana, ngoba sikhuluma kathesi i-pass rate ezikolo ze-primary last year izikolo zethu zeLupane eziningi zitshaye i-0%. So kusizwisa ubuhlungu thina singabazali, ngoba siyabhadala izimali ama-levies esikolo. So kufana lokuthi imali zethu esizibhadalayo sibhadala ukuthi abantwana bethu befeyile.
Kodwa ubona ngazani-ke nxa kungalotshwa-ke i-petition lay ihanjiswa kuhulumende, kambe uhulumende engagcina eguqula izenzo kumbe kuyahlala kunjalo, ngoba kudala kwaqalisa lokhu mfowethu?
Njengoba uhulumende wethu lo simkhangele vele ukuthi uyaqamulela izigodo endlebeni Dube, siphomba ukwenza nje kungumzamo, ngoba le into asiyo nto othi iqalise namhlanje, into evele sesihlale sikhalaza ngayo kwesikhathi eside. So lapha nje kuphomba ukuthi sizame umzamo wokuthi mhlawumbe ngeze ngezwakala ngoba labo omajongwe bangani bayakusola bona babe PDUZ ethi bakhalile ngakho kakhulu.
Kodwa like lazama ukukhuluma lohulumende ngodaba lolu kumbe liyaqalisa ukuthi lizama ukuhlokoza ukuthi libone ukuthi lingakwenza njani konoko.
Into le besinanzeleli senzakala. Sisiseyiphethe ngaphansi nje sikhuluma ngayo singabahlali emathebeleleni. Kodwa kathesi ke ngendlela eyenzakale ngayo ngoba sike sacoxa ngayo phambilini abalisi beqhatshwa ukuthi mhlawumbe kuzayenzakala khonoko. Manje siyakubona ukuthi yikho okwenzakeleyo. So zikho sesihlokoma ukuthi into leyo ukuthi mhlawumbe yenziwa ngabomo vele yinto lenjongo.
Ye, kodwa ke wena ngokubona kwakho abantu bazondeka nganani ngodaba lolukhona ngapha?
Bazondile abantu dube. Bazondile abantu dube kathesi ngikhuluma nje abantu vele bami ngamazwane bazondile ukuthi lapho esixoxa khona ebulenjini lapha kumzabalazo abantu balokufuna ukutshengisela sibili. Balokufuna ukutshengisela kodwa nje into ehluphayo eZimbabwe antsha wathi akula ukukhululeka ngakanani siya tshengisela lapha begcine bethi rata abafana orobayi.
Umnumzana Thembelani Moyo yisakhamuzi sesiqintini seJocholo esabelene seMatabeleland North. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJocholo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphatha amandla zikahulumende ngodaba lolu njengeStudio 7. Kathesi ke sesifikile esigabeni sethu lapho isizwa imibono yabalaleli bekaStudio 7 ethunyelwe ngeWhatsApp.
Kama umncedisi Mavuso Chabalala mhla ka 21 February elililanga lapho kukhunjulwa khona ijaha belibusa lelilizwe uRobert Gabriel Mugabe sihambe silibhethu likaZulu saya eBalagwe lapho sifike sakhela khona ilitshe lesikhumbuzo sikhumbula abanye bethu abasishiyayo bebulawelwa yize Mulo Robert Mugabe ukuthiwa simkhumbule osephiwe lelanga lokuhlonipha lokuhlonitshwa kukhalenda yelizwe leZimbabwe kuncitshwa ubaba umqabuko uFather Zimbabwe kungakho ke sithethina lelilanga siyemkhumbula uMugabe ngezenzo zakhe zegugurawundi azenzayo ebulala abantu bakithi khonapha entabeni yeBalagwe kungakho ke ukulakhela lelilitshe mhla ka 21 February kuza ngemva kokuthi sike savinjwa ngaphambilini mhla ka 25 May ngomnyaka ka 2018 lapho besifisa khona ukuthi siyelakhela lelilizwe savilitshe savinjwa ngamapolice ehlangane lamajaha asebenza eofisini likamongameli abanye bayazi ukuthiwa ngama CIO besala ukuthi lelilitshe lifakwe kulindawo ngoba lizayenza ukuthi abantu babone ukuthi kwenzakalani bacabange lokhana kwenzakalayo into indlela yokuthi babe sivimba ukuthi singayikwakhela lona kungakho ke le imvumo yokuthi siyelakhela lelilitshe siphiwe yinduna yakulesi sigaba ubaba uFuyana ungemnyama phela owakhombayo ukuthi hayi kumele liyehlala laphana kungakho ke sihambe sayalifaka kuleyo ndawo kungakho ke siyacela siyancenga kumakhosi esizwe sakwethu sesindebeleni izinduna zakithi ukuthi ziyanxuswa kakhulu ukuthi zibe khona mhla lelilitshe lizovulwa sizokuzwa ukuthi abantu abazo bathini ngalokho kwenzakala kibo ngoba afisa kwenzakaleni ngalabo makwenza ukuze impilo iqhubeke siyaphambili ukuze babhodle ukuze babe lenqubekela phambili kubhalwe la ngembalini yethu ukuthi kwenzakalani ngasiphi isikhathi ngoba noma kwenza njalo bayenziweni. Ngiyabonga kakhulu.
Loke ngomunye wabalaleli weStudio 7 nawuthumele imbono yakhe ngeWhatsApp. Lawe olakho ukusithumela owakho umbiko ngonombolo kunombolo ezithi +1 202 203 0318 inombolo njalo +1 202 203 0318. Singakaligqibeki uhlelo lwethu lwalamhlanje njengoba isikhathi sesihambile othi isikhangele ebezigokhela lamhlanje umongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa ukhangele lokwethekelela kwele Zimbabwe namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nsithi asibeke ithuba elifana njalo kusasa ekuseni uPresident Jeremiah.